Aba pateka embukisweni oweBotswana Consumer Fair ngabula amankampani asacathulayo aphakathi laphakathi labazisebenzayo belungisa impahla ngezandla eyenziwa ngezikhumba zenyamazana ezitheneyo kanye lokunye. Ugatsha olubona ngezokuthenga, ukuthengiselana kanye lokuthuthukisa amafekithali olwe-trade and industry yilo oluhlawule indleko zokuthi abamabhizinisi asakhulayo bezobukisa eHaboroni. Unkosikazi Evelyn Musakasa ungomunye obukise impahla etshiyeneyo yena elungisa ngezandla okugoqela ukweluka uchasisa ngoba hamba ngakho.
Ngibuye lama-products wethu. Mina ngiyenza i-wood, ama-bowls, lama-salad, ngiyenza futhi lama-doyi, lama-tablecloth, lezi gqoko zabantwana.
Uthi uyajabula ngabasekubonile lokhe umbukiso lo wavula ngomvulo kuthembisa ukuthi bazathola ibhizimusi ngempela.
Khangelela ukuthi sithola ama-customer lapha eBotswana. Singathola ama-customer, sithole ukudlelana okuhle ukuthi sibuye evunyela ukuthi sizobathengisa izinto zethu labo lathi thenga okwabo esithandayo siyenze i-relationship e-right la kona kuhle kakhulu ukuthi sizwanane nabantu baseBotswana layo i-ministry yethu siyayibonga kakhulu.
Uqhubeke esithi usethola abantu abatshengise ukuthakazelela impahla yakhe bethokoziswa ngasekubonile.
Ya khathesi baya inquire ama-products wethu, abanye bathi bayabuya, abanye bayabona bafaka ama-orders ukuthi bafuna lokhu nalokhu. Njengami khathesi angithi uyabona ukuthi ngiyeluka la sengiyitholile i-order.
Umnumzana Innocent Tsumbunu wenkampani enza isigqoko zemisebenzi emgodini uthi layo uyajabula ngokubonayo lokhe beqale ukubukisa ngomvulo.
Botswana, we are finding business very very good here. The people are very very interactive and they are
ebhizimusi inhle. Abantu bangabuza ngesikwenzayo kukanti abanye bafuna ukuthenga. Sithemba ukuthi kusiyaphela umbukiso siyabe sesithole abaningi abathengayo.
Umbukiso omkhulu weBotswana Consumer Fair wenziwa minyaka yonke njalo yiwo umbukiso wamabhizimusi omkhulu kule Botswana. Uphose ufane leZimbabwe International Trade Fair njalo lawo ukhanga amabhizimusi aphuma phandle kwelizwe ukuthi azobukisa. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 Mr. Habron kwele Botswana.